bekungabizwa ozwayo egwambe kusungulwa uhlelo lweqogelela lapho ezinye iziqinti ezilithumi lasithupha ezingaphansi kohlelo lolu ebulilima lemangwe bexhase abanye babo emkhosini wokusungula uhlelo lweqogelela. Okhangele uhlelo lweqogelela eWestern Region Foundation of Zimbabwe, umnumzana Mathamsanqa Moyo uchaze ukuba sebethuthukise izigaba eziningi ezweni kodwa okuqakathekileyo yikuhlomisa izakhamizi ngamasu okuzithuthukisa.
Thina sesisebenze kakhulu ikakhulu ezabelweni zeMathebeleland, eMidland, lakiyo zonke nje indawo zikhonapha koBulawayo. Umsebenzi wethu kakhulu ugoqela ukuthi sithi thina abantu bamele bafunde ukuzenzela izinto, bafunde ukuziphakamisela izindawo zabo, bangameleli ukuthi abanye abantu abazavela kwezindawo bezobancedisa ukuthi bathuthukise izindawo zabo. Kumele kube yibo abazithuthukisayo.
Umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obekulo umkhosi uncoma uhlelo lweqogelela.
Kuyinto enhle kakhulu efanele ukuthi aluba kusiya ngokuya ngaye ingayenziwa zigabeni eziningi elizweni lonke, ungabi endaweni ezilutshwana, ukuze abantu baphume ebuyangeni abakibo.
Esinye njalo isakhamuzi esiphakathi kwalolu hlelo usobhuku Edward Magutshwa uthi uhlelo lolu luyathembisa ukuthi luzaphathisa kakhulu.
Uhlelo lolu lusasungula lapha kodwa lukhanya ukuthi luzasiphathisa. Udubo lwami ukuthi ivillage yeKandana wona ngokwayo ilemizi eyi-150 kodwa ilomgodi oyi-1 futhi umgodi lowo okukha amanzi ahlanzekileyo ngowesikolo. Izakhamuzi kazila mgodi, idamu kazila. So uhlelo lolu sikhangelele ukuthi engeza ungasiphathisa ngokungamadamu lokho okuncane lokho.
Unkosikazi Sikhangele Ndlovu okubambanani cluster uthi uhlelo lweqogelela seluthuthukise imuli yakhe.
Uhlelo lolu egroupini lasemulini yami selusithuthukisile kakhulu. Besilohlupho lokuthi abantwana bayaxotshwa ezikolweni singelandlela zokudinga imali zama-ballpoint ezamabhuku, kodwa ngendlela yokuqogelela lokho hayi sesisekuzame.
Unkosikazi Doris Changule laye uvumelane lo nkosikazi Ndlovu.
Amna luhlelo selungcide kakhulu sibile ezintweni eziningi. Abantwana amapheni amabhuku ngiyathenga lolu luhlelo luyasinceda kakhulu, bengingalaplani ukuthi ngenzani ngedwa.
Unkosikazi Louisa Ncube uthi egwambe luseselutsha lolu hlelo kodwa ngendlela abaqale ngakhona balakho ukuzithuthukisa.
Hayi, lona belusalutsha kithi, lusanda ukungena, but ngokubona kwami ngokuqala kwethu hayi lukhanya ekugcineni luzasinikeza izinto eziningi ezibambekayo njalo luzasithuthukisa kakhulu.
Unduna Magutshwa ubonye izakhamizi ngokusukumela phezulu ethi ubuyanga esigabeni sakhe sokuza kuba yimbali ngoba uhlelo lweqogelela seludale umehluko omkhulu lapho olwaqala khona. I-Western Region Foundation iphe iqogelela yeGwambe amadola phose inkulungwane ezimbili i-1700, kwathi lamanye amaklaster labo babapha imali ezehlukeneyo bathengisa lokudla kwesintu lokunathayo ngemizamo yokukhulisa isamba sabo. Amanye amaqembu eqogelela aseqalile ukulima, abanye ngabathenga bethengisa impahla ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 seGwambe, ngingu Anastasia Ndlovu.